Bekuhlatshelwa embuthanweni wabantu abalihleka 9 National Heroes Acre kubekwa uSikhosana ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. USikhosana waba ngumholi wabatsha kuZanu PF okwesikhathi eside njalo wayevame ukutolika isiNdebele nxa owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe loMnangagwa bekhuluma loZulu eMathebeleland. Ekhuluma kulumngcwabo, uMnangagwa uthethe leli thuba ukusola umkhuba wokutshengisela okungamazi acathengelwa ukuba abeqondise kwabatsha be-MDC Alliance abatshengisele Warren Park eHarare ngeviki ephelileyo, abanye babo bagcina sebethunjiwe.
United and to keep the peace we are enjoying, we must never endanger the lives of our people through illegal, reckless, and unwarranted demonstrations for political grandstanding. We are one people, one nation, one Zimbabwe.
Okumangalisa abaningi kuba umbuthano lo ube ulabantu abaningi abangedlula ikhulu kulalokho okuvunyelwa ngumthetho ngesikhathi se-lockdown othi abantu kumele bangadlula amajuma amahlanu nxa bebuthana imfeni. Ephendula amazwi kaMnangagwa, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uMnumzana Nkululeko Sibanda uthe akumelanga asebenzise isikhathi se-lockdown ukwephula amalungelo oluntu.
Siyabona phela ukuthi uMnumzana Mnangagwa ukhuluma ngodaba lwe-coronavirus esenzekani yena uyaluqakathekisa, kukanti ke ngempela akaluqakathekisi ngoba sibona ukuthi kade semfeni lapha kade khona begcwele abantu, uhlanganisa abantu abaningi kakhulu okuba ingozi yokuthi kumemethekiswe udubo lwe-coronavirus, udaba lwe-coronavirus igciwane lakhona. Osofanele sikukhangelise yikho lokhu ukuthi yena uMnumzana Mnangagwa uyakwenza ukuthi nxa efuna ukusebenzisa ingatsha zikahulumende ukulibezela abanye uyakwenza, njengalokhu sibonile ukuthi usenze izinto eziningi ingatsha zikahulumende ukuphazamisa izixwayiso eziqonileyo ezecorona prevention.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavela Sikhumalo, usekele ukuthiwo nguMnangagwa.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition, siyavumelana le encouragement leyi kamangameli yelizwe lapho okhulume khona yena esithi kungcono abantu bake bame ukuyenza ama demonstrations noma kathesi bangafaka impilo yabantu engozini. Kuhle khonoko kakhulu, siyakwemukela, kodwa sile celo kumbe sile isinikezo esingasinika kuhulumende ukuthi laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama-rights abantu kahlukuluzi yini kusikhathi lesi sama-demonstrations, ukuze labo abantu bangacaphuki, ukuze labo abantu bangagcini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Pride Mkhono uthi ubekhangele ukuthi umongameli atsho ukuba labo abathumba uNkosazana Joana Mamumbe labanye bakhe abe-MDC baza kwenziwani.
UZulu bekhangele ukuthi uPresident Mnangagwa uzakhuluma ngokuthunjwa kwa-Honorable Joana Mamumbe labanye ababili abesifazana be-MDC Alliance laba abathunjwe eHarare Central Police Station, bahlukuluzwa kakhulu okwamalanga angafika amabili ngabantu abacabangelwa ukuthi zinsoli zikahulumende. Ukungakhulumi kwakhe ngodaba lolu kutshengisa ukuthi akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo okunye bekukhangelwe ukuthi engakukhuluma yindaba yendlala le esezihlalela eziko ku-lockdown leyi, ngoba abantu abayanga beZimbabwe abalakho ukuthi bethole usizo lolo olwathenjiswa ngohulumende kaPresident Mnangagwa.
Umnangagwa ulandise ngembali kaMuyi esithi wayengumuntu owayezimisele ukusebenza ilizwe lebandla lakhe leZANU-PF. USikhosana obhubhese le minyaka engamashumi ayisikhombisa lanye waqala ngokulwela amalungelo ezisebenzi phansi kwenhlanganiso ye-Rhodesia Clothing and Government Workers Union andubana angene kwezombangazwe ngomnyaka ka-1970 ekubandla leZaphu. Kuthe ngomnyaka ka-1977 waye eZambia lapho ayafundela ukuba ngumlweli wenkululeko engaphansi kweviyo leZipra. UMuyi waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside njalo ubhubhese ngumgcinisihlalo waleli bandla koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.